lonke lapho likhona iZimbabwe yonke jikelele. Lokho kuthi lokho esiphethweni sabizani ukuthi iyasitshaya, iyasirepa, iyasibulala, sibulala indlala ezindleni, akusincedi. Asiphumeni sonke ngobuningi bethu, sike sibone ogawuli ukuthi imbhobho yabo iyadula sibe bangaki. Asingeneni emgwaqweni.
Siyabonga
makhulu. Ukukhuluma labantu laba singeneni emgwaqweni.
Nginokudana nawo makhumalo esola uhulumende, yena la ekuhulumende. Isandle sisodwa kathi sisebenzisa naso, kusebenza kukhutshelwana. Yikho ke iparlamenti nayo ile role enkulu ekusebenzeni kwale hulumende ekhona. Yikho makhumalo beyingxenye bengatshiyanga bekhona phana besenza umsebenzi onjalo, umsebenzi wesizwe. Ngokunjalo into edingakalayo la ukuthi sihlanganeni njengesizwe seZimbabwe, sivumelaneni ukuthi ukhethe lwadlula okwakade sisukukhangela thiyeni phambili, sivumeni nokuthi bawumnankaba ngupresident owakhethwayo ukhetho lwadlulileyo. Nanxa abanye bele nsolo lokhu nalokhu, but ukuthi ilizwe liqhubekele phambili, kube ne-order, kube nento emthetho elandelwayo yelizwe, kube nokuthi nxa omunye ebusa uhambe kuhle konke uhanje ngendlela efaneleyo. Asihloniphaneni ngokuthi sivumelaneni ukuthi hhayi ukhethe luyedlule, asikhangeleni phambili uze kube nokudla ethebulini ebantwini emulini zonke.
Wothi-ke ngiyekubaba usecingweni khona manje.
Akuba nto engezakala iziyane lezemgwaqeni ngani ngoba uzakhumbule ngakusekudala sithathe izisu singakamthathi abantu babezithukisa ngake ngithathe kuzimi nabantu abamnyama kodwa labo khona okokwenzisi kuqaphekile akukho phela esingakwenzakhalethi sengiyakuhlekeli.
Um sithathe ubaba uMasuku.
Yazi mfowethu, ngazikhuluma ngelizwe ilizwe libulawa yibona laba abantu abasikambela amanga. Ngisiza ukuthi ngoba ngizazi ukuthi obaba ugawule bakamba amanga kodwa ngithi abadala bayathiwa bayaphosisa. Abadala laba balenhliziyo ezimbi kakhulu ngoba masikhangele ukuthi ilizwe liminjani, ilizwe lisile into zonke kazikho njengokubona kwakho ukuthi nje liyabe lingekho. Sinesilapha, akula mpupu, akula magesi, akula lutho, but umuntu angakutsho khonokho kulicala ukutsho ngoba kuthiwa sekune 54 kathi vele libusani imali sesile ukuthi libilise into eyi-1. Kathesi abantwana bayalitshela bona ngokwabo ukuthi i-education isezandleni zethu, sifuna imfundo yethu ngoba kathesi abazali sikhiphe imali eziningi. Sesikhiphe imali eziningi abantwana bayehlala, hathi ukuthi bauthanda wabo ama-teacher akatholi lito. It's common and it's known by anyone ukuthi uteacher la uhola anything less than 10. I-school fees zikuna 7,000. So ubone yani into zakhona, abantu abaney'ngqondo bakuhambisa kanjani?
Sizanika-ke ithuba ubaba ugawule ukuthi aphendule abantu.
Ngibona kulesandla esikhathileyo la esenze into leyo ngoba abantwana abangayenza izinto ezinjalo, abantwana abanjengama-yunivesithi lapho kulama-union khona nani ama-students nani. But laba abantwana besikolo ema-high school, hhayi ukuthi bayenza into enjani, kulo muntu oqoqileyo ukuthi kwenzeke khonokho.